Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 4 kuLwezi 2020 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sesikhangelele nje ukuthi sibone ukuthi ama state awinwa nguTrump ngo-2016 isenza kanjani ngoba awethu ngiyazi ukubana le confidence ukuthi awethu asoze siwaluze.
UZulu weMelika usemelele impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokuvota ngobuningi izolo ekhetha phakathi kukamnumzana Donald Trump lomnumzana Joe Biden.
Lukhetho engithemba ukuthi wonke umuntu osemhlabeni wonke jikelele uyazi ukuthi kuludaba olusekhudwini kakhulu.
Amazwe omhlaba lawo ayimelele ngabomvu limpumela ngoba ukhetho lweMelika lulomthelela emhlabeni wonke jikelele. Kufe omunye njalo oyedwa ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo izolo kulandela ukubhubha kwababili kuleli dolobho ngomvulo. Intathelizindaba uHopewell Chingono usebojiwe njalo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba lokuvimba ukusebenza kuhle kwesandla somthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weMelika usemelele impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokuvota ngobuningi izolo ekhetha phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Kumpumela enlutshwana ebisiveziwe sisiya emoyeni, umnumzana Biden obesenqobe ezabelweni ezifana leColorado, iNew York, iVermont, iDelaware, iMaryland, iNew Jersey, iMassachusetts, laseWashington DC, njalo obesethole amavoti abizwa ngokuthi ngama-college votes angu-82 phakathi kwangu-270 adingakalayo ukuthi umuntu abe ngumongameli. Umongameli Trump yena ubesenqobe endaweni ezifana leSouth Dakota, Oklahoma, Arkansas, Alabama, Tennessee leIndiana, njalo ubeselama-college votes angamachumi amahlanu lanhlanu 55 phakathi kwangu-270. Impumela yezabelo ezivalulekileyo ezilama college votes amanengi ezifana leFlorida lePennsylvania ibingakethulwa. Sibuze umsekeli kaBiden umnumzana Dan Moyo ukuthi uyibona njani impumela esikhona.
Ye, ngiyajabula kakhulu ngoba siyabona ukuthi umnumzana uTrump u-competitive kakhulu ku-state esifana leFlorida esibalwa njenge-swing state. Siyazi ukubana uTrump wawina iFlorida ngo-2016. So mangibona umnumzana uBiden elwisana laye ngoba khona manje ngichiki lobhanqa lapho eFlorida. Sesikhangele khona ukuthi sibone ngoba once uBiden angathatha iFlorida uyabe senida nje maybe is one more state esathathwa nguTrump ukuthi ahlabe guaranteed amavoti adlula kaTrump. So yeah, so far ngingathi kuyabukeka kakhulu esikubonayo ngoba sibona even lase-Ohio ngiyazi kusase early kodwa sibona umnumzana uBiden leader kakuhle lapha e-Ohio. So sesikhangelele nje ukuthi sibone ukuthi ama-state awinwa nguTrump ngo-2016 isenza kanjani ngoba awethu ngiyazi ukubana ngile confidence ukuthi awethu asoze siwa lose. So sesikhangelele kula athathwa nguTrump ngo-2016 ukuthi sizenza kanjani.
ama voti athunyelwa ngeposo lawa aliwa ngama Republicans ubona evalwa wonke yini
udaba lwama postal votes lu very contentious luyahlupa kona manje ludaba luchisa impela ngoba kuyacaca ukubana uTrump uyazi ukuthi abanengi abantu abavota ngepostal vote abantu abasaba igciwane lecoronavirus ngabantu kwama Democrats ngoba ama Democrats uyathatha igcwane leli serious so uyazi ukuthi ama postal votes azongena ayabe engawe angama Democrats so uyakulwisa lokho kakhulu uTrump
Umnumzana Ten Moyo ngumsekeli kaMnumzana Joe Biden sixoxe njalo lomsekeli kaMongameli Trump umnumzana Gary Twala Jackson la isambuza ukuthi uthini ngempumela esiveziwe
umnumzana Nkomo kunzima ukuphendula umbuzo wakho ngoba kakuthembisi nxa zonke njalo sinanzelele kakhulu ukuthi yebo thina abanye sesiye sasho ukuthi besilesifisa ukuthi ngabe umnumzana uTrump uyanqoba kodwa ke kasikho ukuthi sikhangela umnumzana yena ngokwakhe njengomuntu ngibiza ngathi icele ngesilungu his persona or his character sikhangela asekwenzile nxa sisiza kwezomnotho ngapha yebo kunengase kukhulumile ngathi ukuphuma endleleni kodwa nxa sikhangela nje ngezomnotho umbona ukuthi umnumzana uzamile kakhulu ngoba oqakathekile ngumnotho ngaphandle kokuzwana kobudlelwano bethu thina singathi icele ngesilungu social fabric yikho sikukhangela kakhulu ngoba singaze sithini ngibona ngathi angeke kususe iqiniso eli ngelokuthi lona umnumzana uTrump unxa kusiza kwezomnotho uzamile sibili yikho sisiyamkhethela khona kodwa nje hayi kasazi asijabulanga kangako ngoba ungathi ngutshikile obhanga
Abaka Biden twala bathi uTrump wathola umnotho uvele uqinile ulungiswe nguObama.
Imbono vele izohlala sehlukana. Kodwa nje kasike sikukhangelisise kahle kungelabo ukhethe uzanginanzelela ukuthi kuma company la wenza iproduction amaningi kade kule mpahla eziningi kakhulu ezibuya kwamanye amazwe ikakhulu izwe kazi le China. Umnumzana uTrump wakuhluthu nalokho wayiletha lapha leyo msebenzi lawo makampani. Kuningi esokusenziwa lapha ekhaya akade kuqala sikuthenga ngaphandle angiboni ukuthi umbono wabo lo ulesisindo kangako noma engathandeki umnumzana uTrump ngecharacter yakhe kasingamhluthuneli akuzamileyo ngendaba zezomnotho
umnumzana Gary Twala Jackson ngomsekeli kaMongameli Donald Trump Kuvote abantu abanengi kakhulu kulolu khetho abanye bevota ngeposo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 okwamanje abanengi sebemelele umongameli omutsha bebambe uvalo Kubika uGibbs Dube
Sebedlela evalweni abantu kwele Melika kulandela ukuvota kukhetho okungcilana khona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden omele ibandla lama-Democrats. Okwamanje akucaci ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Ophethe idale le-Senate eMaryland umnumzana Bill Ferguson ukhangelele ukuthi uBiden nonkosikazi Kamala Harris
This has been an incredibly inspiring day across the entire state. There's an incredible energy, a
sense of... njalo oluzayimukelwa ngabantu bonke uma nje sibona ngazani hayi ke ukhanya ke abethu bazanqoba
in the midst of extraordinary challenges now is the day that we take back our future
Wotha unkosikazi Harriet Udo umsekeli kaTrump uthi uTrump uzanqoba kukhetho lolu
I'm just hoping I'm praying that our president has been doing such a great thing for this nation
ngibuyela lapha ngokuthi ngizesekela uMongameli Donald Trump ukuze ukuthi anqobe uTrump uncedisa abantu ngendlela ezijiyeneyo uyabasekela abantu abamnyama asekele labamhlophe asekele labanye abantu abajiyeneyo so sikhangeleleke ukuthi uTrump uzanqoba sizajabula kakhulu ngoba lokho kuyabe kuyisenzo sikaNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi ke uTrump umuntu wabantu njalo siyamsekela ngenhliziyo zethu zonke.
I just want to please God in everything I do and this is one of them.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ukhetho lweMelika. Unkosazana Kate Webepe uthi ukhangelele ukuthi uBiden uzanqoba.
I'm just like sitting on my age and like in Chelutin Kesas Tunin Gostulo, Nimele Lutin Zuskat Vilogatuan. But I, who Trump Abuya de Ofisi, Guerrero Sawi, Ufa, with Tarantramiam, Vilisa Sispeg.
Uzanqoba ukhetho lukamongameli kumele athole ama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngiyokhipha Stube.
Amazwe omhlaba agoqela eleZimbabwe lawo amelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomvu ngoba luzakhomba ukuthi iMelika icanda indlela entsha yokudlelana lawo na i-foreign policy kumbe akulalutho oluguqukayo. Amazwe angelabudlelwano obuhle lohulumende kamongameli Trump aza kuba ekhangelele ukuthi anqotshwe elethemba lokuthi izinto zingaguquka phansi kukahulumende kaBiden. IMelika ilizijeziso eyazethesa amalunga ebandla leZANU-PF iwethesa icala lokwephula amalungelo kaZulu. Sibuze ilunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule ukuthi ubona kungaba lenguquko na kudaba lolu kungakhathalekile ukuthi ngubani onqobileyo.
Siyalubona Nkomo ukhetho lwe-America lolu kukhanya okuningi kwakhona njengoba behlala bekhuluma nje bona ukuthi bona balokuhlonipha lokuthi abantu bazikhethele yonke into beze kodwa ngangikhangela okwenziwa ngoTrump. Ingxaba ngxoza kuphela izinto ezikhulunywa ngoTrump kulokulwa kulokudonselana kukhona khona kuTrump nje izinto zonke azenzayo zokuthethisana khonokwana abakwenzayo bekhankasa akungcolile kakhulu nxa ngokhangela indlela abaqhuba ngayo uhlelo lwabo. Akumelanga abantu nxa besekudinga usekelo even nanxa bengabantu abaphikisanayo bathethisane njengakhona ukuthi kubone kusenziwa kukhetho even nanxa kulungiselelwa ukhetho lolo even nanxa kusenziwa ama-debates akhona abantu bakhona bathi nxa bedibeta bethethisana kudonselwana. Mina ngibona kuyinto eyangisayo kakhulu njalo bayisibonelo esibi okungayisikho khona kwabakukhulumayo bathi bona bayisibonelo esihle ukuthi abantu balandele khona kwabakukhulumayo ngokunjalo khonokunjalo abakhangelela ukuthi bona bayibo bamele balawule izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele.
Enganqoba uTrump abuyele embusweni kumbe kunqobe yena uJoe Biden ubona kusiba lenguquko yini kundlela iMelika edlelana ngayo leZimbabwe ikakhulu nxa sikhangela udaba lwezijeziso.
ngangikhangela Nkomo ngendaba yezitsheziso esazethululwa eAmerica, angiboni kutshintsha ulutho ngoba i-foreign policy yawo laba bantu ivele kakhulu, ikakhulu ikakhulukuze niyabo ngomumo wabo ngeZimbabwe vele bonke bayafanana. Ngani sithi kuzaba ngcono ngesikhathi lesana kulo kuze kungene o-Obama owayengowethu-ke osasemkhayeni olunjengomuntu njenge-black American engu-Obama oloyise wakho ozalwa lapha eKenya. Sathi ah, nanti ithuba lethu bakithi ukuncindezelwa kwethu sokuphelile, kodwa laye wayelandela khonokho nje ukusincindezela kwakusenziwa ngamakhiwa la lakathethi uBiden lanxa engangena vele akutshintshi lutho. Sikhangele ukuthi baba besenza into efananayo, into yabo le abacindezeli laba vele bayafanana, mina babona befanana nje akulanto etshintshileyo. So akulanto esimangalisa njalo akulanto esijabulisayo ngento eyenzakalayo khona ngale America ngoba bangabantu abasicindezeleyo kakhulu laba bantu.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi ubona ubudlelwano beMelika lamanye amazwe ubuguquka ngandlela bani ngemva kwalolu khetho.
Ubudlelwano beMelika lamanye amazwe buzaguquka kakhulu nxa ngabe kungawina ubaba uBiden, ikakhulu ubudlelwane neChina, neRussia, neEU, neAfrika jikelele. Kodwa kungeke kube lenguquko ebudlelwaneni leZimbabwe, kuzaqhubeka kulokhe kunje ngaphandle iZANU PF iziguquke indlela eyenza ngayo, ihloniphe amalungelo abantu lomthetho, ihloniphe abantu beZimbabwe. Kodwa-ke nxa kusiza kwamanye amazwe, hhayi, zizaba zinkulu kakhulu inguquko ngokuba sizabona iMelika ibuyela ku-World Health Organization, sizabona iMelika ibuyela ku-Paris Agreement, sizabona iMelika isenza konke lokho uTrump aphume kukho wakudiliza. Bazabuyela bakulungisise, balungisise ubudlelwane, baqale ukusebenza nge-United Nations, bachiyane lokuphuma benze izinto eceleni. Ngakho-ke ziningi inguquko ezizaba khona ku-foreign policy kaBiden.
Kunhlelo zangekhaya lapha esingathi ngama-local policies, alubana ethe wanqoba umongameli Trump wabuyela embusweni, ubona ehamba ngonyawo olufanayo yini kumbe ubona eguqula inhlelo zakhe?
Uma engawina uPresident uTrump uza kuthatha njengokuthi abeMelika bavumelana lokwenza kwakhe. Ngakho-ke kakula nguquko angazenza esehlisa izinga lokuqhopha abanye lokhu akade sikubone kwenza. Uma nje ezaguquka uyabe ezakwenza kakhulu kulalokhu akade kwenza ngakhona kuze kufike manje, ngokuba uyabe sithi hayi, abantu bavumelane lami, bangivotele ngisenza ngale ndlela, ngikhuluma ngayo nale ndlela. Angithi sesiya amazwi uyakhuluma ngendlela athanda ukukhuluma ngakhona, engelandaba ukuthi amazwi lapho aqondiswe khona afika enjani. Uzabe sekwenza futhi kakhulu khona lokuyana umdulilwana owenziwayo iwolu ephakathi kweMelika leMexico, uzayibona isiyakwenziwa yithutha, uzabona abantu bedipotwa, uzabona amapholisa aphiwa amandla okuhlukumeza kakhulu, uzabona amalungelo abantu abamnyama, labomama, labanye abantu abahlukahlukeneyo, gays and lesbians engahlonishwa. Uzaqhubeka nje ngendlela le akade eqhubeka ngakhona, bese kwenza ngendlela enkulu ngokubona kwayo.
UBiden enganqoba yena iziphi inhlelo obona eziqakathekisa?
Kungawina ubaba uBiden kuzaba lenguquko enkulu. Khumbula ukuthi uthembisile ukuthi kuzaba lalokho okuthiwa yindlela yokuba yisizalwane seMelika kulaba abangena ngendlela engekho emthethweni. Sizabona njalo amapholisa ephungulwa amandla lezikhali azisebenzisayo, imvumo yokungena, yokusesha, yokwenza lokhu lokuyana. Sizabona kuphakanyiswa kakhulu amalungelo abantu, sizabona kuhlonishwa abantu abamnyama, sibone kuhlonishwa abantu omama labantu abahlukahlukeneyo abanembono ehlukahlukeneyo kade kungasenzakali ngaphansi kwaTrump. Sizabona iMelika ivuleka isiba ngeyomuntu wonke ovela ngaphandle lovela phakathi, kungayisikho lokho ebese sikubona. Kodwa ke kulabo ababe bengena ngokungekho emthethweni bazabe belokhu bedipothwa ngendlela ebekusenza ngayo. Inguquko ezaba khona ke kakhulu kulalokho esikubone kusenzakala.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Isizalwane seZimbabwe ezinengi ezihlala kwamanye amazwe zithi lazo zilele zingalele njengozulu weMelika zimelele ukuzwa ukuthi ngubani umongameli weMelika omutsha phakathi kukaBiden loTrump. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane.
Ukhetho lwaseMelika babuGande lukhetho engithemba ukuthi wonke umuntu osemhlabeni wonke jikelele uyazi ukuthi kuludaba olusegudwini kakhulu, ludaba oluyabe kukuthi lukhangelelwe nguye wonke umuntu. Lapha eNgilandi amehlo enhloko kakhulu kwelaseMelika ngoba usazi ukuthi iMelika leNgilandi ngamazwe phose engathi ngama twins ngamazwe ahambisana kakhulu ezintweni eziningi ufana lokuhwebelana njalo lezinye izinto eziningi kakhulu. Ingakho abantu balapha eNgilandi bekhangelele kakhulu ukuthi babone ukuthi imphumela lokuqhutshwa kwalukhetho luqhutshwa njani lokuthi imphumela khona izaphuma ngendlela enjani.
Ngokuzwa kwakho langokubona kwakho ngubani okhanya enganqoba
ekunqobeni babuGande? Ukhanya ukuthi kungenzeka njalo kube ukuthi sesingabona into eyenzakale izolo lapho kwakunqekelane khona uDonald Trump laphana loHillary Clinton, owagcina laphana uHillary Clinton abantu makhaza babebaningi ababemvotele kodwa uDonald Trump babalutsha babemvotele kodwa ngenxa yama-college votes uDonald Trump wasuka wanqoba. Bona ngathi kathesi uDonald Trump kungabe kukuthi ngabe njengomuntu okhangelele kakhulu ukuthi anqobe kulelu khetho, kungabe kukuthi wayeinvesta kakhulu ekuthenini ukuzama ukukhonvinsa abantu abayibo abafanele baphatheke kuma-college votes ukuthi babuye njalo bamsekele ngendlela esake sabona ngayo bemsekela ngaphambilini. Kodwa ke uJoe Biden lakhona asoze simthathele phansi ngoba abantu abaningi njalo kukhanya ukuthi baningi kakhulu sibili abantu labanye abantu ababengakaze bavote kulonyaka lo bangenele lolu khetho ukuthi bavote ikakhulukazi ngibone ngathi iningi labangenele ukhetho abatsha bakhona ngabantu abazavote bevotele uJoe Biden.
Umnumzana Tifa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Kufe umuntu oyedwa ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo isolo kulandela ukubhubha njalo kwababili kuleli dolobho ngomvulo. Lokhu kwengeze inani lasebebulewe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli laya kumakhulu amabili alamatshumi amane lasithupha 246. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili kulezi nsuku ngenani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo. Phakathi kwabantu abangamatshumi amabili lanye abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo abalitshumi babo ngabakobulawayo. Kulabahlanu abemathebeleland north, abane abemidlands kanye lababili abemanikaland asebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo sebengu-8410. Asebesilile bangu-7942 kuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamatshumi amabili lambili 222. Intathelizindaba eke yabotshwa ngontulikazi yavalelwa okwenyanga phose ezimbili isetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Umnumzana Hopewell Chingono ubotshiwe njalo izolo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba kanye lelokuvimba ukusebenza kuhle kwengalo yomthetho. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi uthi uChingono wethu le amagama eyisa inkantolo enkundleni yeTwitter ngokuthethwa kwecala lakhe lokutshotshozela uZulu ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela olwalumele lwenziwe ekupheleni kukantulikazi. Unyathi uthi amapolisa asedingisisa njalo ukuthi kungaba labatshutshisi yini abasebenzalo chingono abamupha imbiko ngokwenzakala emithethwandaba. Ulandela umhlangano wayizolo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqatshi wazo, ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi kusobala ukuthi inhlelo zemfundo sezijabalele elizweni ngoba imali uhulumende afuna ukubengezelela ngayo iholo labo inhlekisa. Uhulumende uhlangane lezisebenzi zakhe izolo ezikumanyano we-Apex Council lapho abikwa ethembise ukuzengezelela iholo ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanhlanu $15,000. Kodwa izisebenzi zikwalile lokho zisithi incane kakhulu limali. Uhulumende uthi inkulumo lezi zisaqhubeka njalo uthi ababalisi kumele babuyele emsebenzini. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni, iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Neshini Mutsitirwa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye abazali sebekhupha abantwababo ikakhulu ema-boarding schools ngoba kungela mfundo ngenxa yokusilela kwababalisi.
Into yenza ukuthi sithi uhulumende kukhanya ngako serious ngendaba yezemfundo ukuthi singakhangela izikolo zavulwa mhlaka 28 September and namhla it's 4 November, so kule 1 month ngama-days abantu wana bengafundi kungela ababalisi ezikolweni ngoba uhulumende uyahluleka ukukolisa ababalisi imali yeneleyo yenze ukuthi babuyele emsebenzini bafundise abantwana ezikolweni. So that's why sitsho njalo ngoba i-problem leyi ikhona ku-education sector, it can only be solved ngokuholiswa imali enileyo kwababalisi uhulumente. Thina indaba ye-Apex Council, we are not part of Apex Council, saphuma ku-Apex Council.
Sizwile njalo ukuthi ukulabanye benu abathi uhulumende engabaholisa imali esiphansi kulaliyana elaliyikhalaza kuqala, kukhona osokuguqukile.
Akula into etshintshileyo, thina lokhu sifuna ukuthi uhulumende asiholise imali ekade siyihola ngeminyaka ka 2018 $520. Labo abathi sebefuna imali ephansi, thina we are not part of them. Abantu labo bafuna ukuthengisa istruggle yababalisi ngoba singaboda right now sibuza ababalisi ukuthi bafuna ukukhuliswa imalini. Bonke ababalisi bafuna ukukhuliswa imali kade beyihola $520. So akula into etshintshileyo kithi, and we are maintaining our position ukuthi nxa umqatshi engasiholisanga imali kade sihola $520, akula umbalisi uzabuyela emsebenzini, amalunga yethu asuze akhwanise ukubuyela emsebenzini.
Sikhuluma nje isimo ezikolo sinjani.
Isituation yankhona is getting worse ngoba kulabanye ama-boarding schools ukuthi vele akumelanga ngikakwenza ukuthi ngiwaqambe ngamabizo, abazali sebebuya ukuzothatha abantu wababo and akula ukufunda okwenzakalayo. Ababalisi abanye kade bekhona ama-first days labo sebasuka esikolweni and situation is getting worse.
UMnumzana Neshini Mutsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu weMelika usemelele impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokuvota ngobunengi izolo ekhetha phakathi kukamnumzana Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Amazwe omhlaba lawo ayimelele ngabomvu limpumela ngoba ukhetho lweMelika lulomthelela emhlabeni wonke jikelele. kufe omunye njalo oyedwa ngomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo izolo kulandela ukubhubha kwababili kuleli dolobho ngomvulo. Intathelizindaba uHopewell Chingono usebotshiwe njalo eseteswa icala lokweyisa umthethwandaba lokuvimba ukusebenza kuhle kwesandla somthetho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.